soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ikade ngikuzela kuthi sizwisise kuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi kuthi bafanele ukuthi bayenze.
Iningi lisasele imibuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Bangalohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lezi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu uma lezi zivela ku-South Africa. Kule nto abayibiza bethi ngamaranga abantu aseyade sebebathuma.
Abenhlanganiso yamalungelo abathengisa ezitaladini e-VSET bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Emsebenzini lo, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe kwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecacha usehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11 eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi labantu lithi lilembuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Nanxa inani lasebesiyahlatshwa ngalezi nsuku liqansa emaphandleni bakhala ngokuthi ulwazi ngalolu hlelo lobhubhane lolu alukasabalali ngokweneleyo ikakhulu emaphandleni. Unkosikazi Olika Mbewe okuhlelo lweqogelela eThekwane eMangwe owanelisa ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngomunye wabalombono munye.
Ikade ngibuzela kuthi sizwisise kuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi kuthi bafanele ukuthi bayenze. Hayi kade ngibuzela kuthi ngobatshela phela kuthi kwayalina kuzabuye okweni. Kade ngibuzela konoko kuthi ngise ngiyobatshela kuthi hayi kwayilela okwenye wakubo imitheno ayikavuyo.
Ohamba efundisa uZulu ngezempilakahle u-Health Promotions Officer webulilima unkosikazi Thobekile Ndlovu ucebisa ngokuziphatha esililweni sowemuli loba umakhelwane.
Sibuya kundaba eqakathekileyo, indaba yezimfa esigabeni. Konke esikwenza emakhaya sivikela umkhuhlane we-COVID-19 nasezimfeni siyakwenza njalo. Angithi xa kulemfa esigabeni siyacela kakhulu ukuthi lazise abantu bezempila kahle ekliniki eseduzane lani ukuthi silemfa bazolincedisa ekubambeni umzimba kwamufi nokuyawulondoloza nokuthi ekhaya lapho kubuthene khona abantu bezenze njani ku-social distancing zokugeza izandla. Into ebengicela ukuthi linanzelele liqakathekise futhi kakhulu ngendaba zezifa yikuthi izimfa ezivelela phandle kwesigaba sethu babuye bevele betsheliwe ukuthi benze njani. Izimoto lezana vele labodriver bakhona bayabe bevele bekwazi. Angithi kodwa into ekhona njengalezi zidumbu ezibuya zilale zibekwa kusasa ekuseni themba bayalitshela ukuthi izidumbu lezi azivulwa. Angithi kodwa ngiyakwazi ukuthi kuthiwa nxa sokulalwa ntambama abantu bonke sebephumile abomndeni basala bevula and abaningi bangikhona bayavula siqeda ama-2-3 days umkhuhlane we-COVID yakusutshayile ekhaya. Angithi
unkosikazi Ndlovu uchaze ukuba loba umuntu engabulawanga i-COVID-19 unakho ukuthapha umkhuhlane endlini yamakhaza.
Solinanzelele komama umkhuhlane we-COVID-19 ukhona ngitsho nasezindlini eziqandayo emakhazeni. Kanti mina nxa ngibulawa ngumkhuhlane we-COVID ngisiyangena emakhazeni, laba bangabulawa umkhuhlane we-COVID bangena nga bangena emakhazeni. Angithi so kuzahluleka njani umkhuhlane we-COVID kumemetheka emakhazeni? Bazama ukuvikela impilo zethu nemindeni yethu. Angithi asekeleni bomama. omama labo baba ukuvula izidumbu ezivela emamotshwari ikakhulu lezi ezivela phandle kwelizwe ezinye vele zibuya zivaliwe even ikhaskethi ligqokisa iplastiki kodwa sizwa kuthiwa liyavula lanxa lingagqokisanga iplastiki phakathi umuntu lona ebekubhodi bhek yeplastiki kuthiwa liyavula ngiyakwazi kule siko elenziwayo kodwa kwesinye isikhathi ngibona ngani le siko lakhona liyenziwa ngitsho lasegodini angithi asivikeleni umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane ukhona
isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kahle ezweni lapho izolo abegatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu 125 bahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 kuthi abane balahlekelwa yimpilo eZimbabwe kulabantu abahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 125,056 kwasila abaphezu kwekhulu lenkulungwane 118,059 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,521 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezintathu 3,476 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,796,175 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,805,224 ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezidaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, ithi impumela yokudingisisa kwayo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazimiseke kakhulu kulomsebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lezinye ingxaki. Lokhu kuphume embuthanweni inhlanganiso le eyiqhube ngemva kophenyo lwayo. Idingisisa ngengxaki ezibhekane labathengisayo oqhutshwe namhla kuleli dolobho lezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Okuningi ngempumela yophenyo lwe-VSET lomhlangano wanamuhla asikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla salinhlanganiso kobulawayo.
Umhlangano walamuhla ubungo ngwezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza ku-ward 1 esibiza sithi kuse-CBD. Impumelelo ye-survey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ekanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzele khona yikho okuyabe sokugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama-vending bays emalokishini akhona ungahamba kubosokusile kodwa abantu bafuna ukuya ethawuni. Njalo i-ward 1 njenge-CBD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke ngithi uBulawayo wonke. Thokoza ingakubeka njalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma ngawo asecure ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechayisa bethwale futhi imali la liyabebhadalayo. Then okunye esikunanzeleleyo ku-survey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu uma lezi zivela kubo-South Africa. Kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu aseyadeze bebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawo baba lamaloso ukuthi umuntu ethi ngithathelwe izinto akula way yokuthi umuntu ane recover izinto zakhe because baye besenza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali kakhulu. Njalo i-survey iyakhanyela lento ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program athi senzakala ukuthiwa i-informal sector vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54%. Kodwa abanye bade besethi bona ama-cues made kakhulu utho ukuthi baluza i-business into ezinjengazana kulezwa nje.
luhlelo olusaqhubeka yini njalo uzaphathisa njani abantu abasebenzayo?
Uhlelo lolu luyaqhubeka njalo asoluqalisanga kathesi, siluqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba kuwa 28 eCatro Park, saya kuwa 20 eNkulumane, kathesi besikuwa 1 esiku-CPD. The next month sebese siya kwenye iward. Injongo yokuthi sikhangele ama-informal traders, sicreate engathi i-relationship phakathi ubudlelwano phakathi kukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo. Hayi,
lo umnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano wokucubungula ukukhuphuka kwenani labahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 ezikolo kanye leholo lamatitshala eliphansi, okubangele ukuthi abanye babo bethi bayehluleka ukufinyelela ezikolo. Lokhu kulandela ukutholakala kwaleli gcikwane kwezinye izikolo ezigabeni ezivalisa eManicaland, eMathebeleland South leHarare selokhu izikolo zivuliwe ngeviki edluleyo. Kusenjalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kufanele uhulumende aphathise ababalisi elandela isisekelo sombuso, njalo usola ezinye iziphathamandla zikahulumende ngembiko ezisanda ukuyethula ngalolo daba.
Lokhu mahlabezulu kubuya sesizwe amazwi aphuma kuprofesa Mavima, uMinister of Labour, othi ibandla lamatitsha i-ATUS esithi bancedwa ukuthi bayifome noma bayifounde bancediswa ngama-West. Sibona ngani uphosisile uprofesa. Phinde njalo simangaliswe ngu-Secretary for Primary and Secondary Education uMadam Thabela, owathi amatitsha kawacele noma ukweleda imali ebazalini ukuthi baye ezikolo njengoba amabhasi edula, abaziphathi njenge-constitution ethi abantu laba baziphathe njalo. Okokuqala, u-section 194(1)(a) ithi a high standard of professional ethics must be promoted and maintained. UE, it people's needs must be responded to within a reasonable time, and the public must be encouraged to participate in policy making. H, transparency. Konke lokhu kuthi abalaba abantu abasebenza kuhulumende bengama-civil servants abaziphathe behlonipha abantu abasebenza labo, njalo benze konke ukuthi okusetshenzwa emsebenzini abantu babe lelwazi esithi information, ayikhona ukuba yimfumba umuntu usebenza ungazi. Abazake bakhangele ukuthi i-constitution ithini. Singaya ku-section 196, imsebenzi yalabo abantu abathungamela ama-portfolio lonama-department kahulumende. Ngamafitshane kuthi kabatshengise ukuhlonipha lokuncedisa labo abantu abasebenza labo, hayi ukubahoza kungani ngabantu abangalamakhanda. Yikho ke siyacela thina njenge-MDC Alliance ukuthi thina singangena kuhulumende sizahlonipha izisebenzi zikahulumende, amarenki wonke emapholiseni, mbe ngama-constabulary, mbe ngama-CIO, mbe ngamapholisa ama-junior. Sihambe njalo siyehlonipha wonke umuntu osebenza empini, mbe ngu-commissioned, mbe non-commissioned, ngoba i-public office le esikhuluma ngayo ithi abantu bonke bayalingana. njalo akusebenzi abasebenze behloniphana hayi kuhozana ngoba imsebenzi le lamahofisi la kayisozisebenzi ngawabantu ababhadala imthelo.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika wethule isiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikahulumende ezingaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million lezi zibhedlela lasemtholampilo kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lesi siqondiso sigoqela amankampani azimeleyo aqhatshe izisebenzi ezedlula ikhulu phansi kwemizamo kahulumende wakhe yokulwisana laleli gciwane. Abamphathi ntambo bezobudlelane bamazwe yabo lamanye amazwe womhlaba basemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika bafike esilindweni sendizamtshina sakwele Guinea iConakry International Airport lamhlanje ukuyazibonela ngawabo isimo esiselizweni lelo ngemva kokugenqulwa kombuso ngabebutho. Lokhu bakwenza phansi kohlelo lokulungisisa ukudlelana kwalelo lizwe lamanye amazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso yamazwe akulumhlubulo e-Economic Community of West African States, ECOWAS. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Cameroon abasesigabeni sangenyakatho kwalelo lizwe babikwa sebebalekele komakhelwane kwele Chad ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabakumsebenzi wokwelusa labakumsebenzi wokuthiya inhlanzi. Abenhlanganiso ebona ngeziziphethipheli emazweni womhlaba abe-United Nations High Commissioner for Refugees babika ukubana iningi lababalekele lokhu kulwisana kwaseCameroon ngabesifazana kanye labantwana.
Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha kusehlakalo esaziwa njalo ngokuthi 9/11. Sokuyiminyaka engamachumi amabili kwenzakala lesi sehlakalo lapho okwabhubha abantu abazinkulungwane ezintathu 3,000. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula lumbiko eseNew York lapho okwabhidlizwa khona izakhiwo zeWorld Trade Center ngamalwecatsha awisa indizamtshina. Kusigaba sesibili sodaba lolu namhla uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Wayesenzakala ngo-2001 ngangisasendlini ngibheka iTV nje lonkosikazi and sibona thina sicabanga ukuthi yimovie sibona nanzi indizamtshina zingena kumabhilidi sithi hayi imovie le yabhowa isitshintshi ichannel siye kwenye ichannel sibona kudlala futhi into efanayo kula sabona khona ukuthi akusho ukuthi kukhona okwenzakalayo la ngangcono silalele sizwe ukuthi kwenzakalayo kulapho-ke sezokhona kuthiwa hhayi kulabantu abahayijeke ama-from achina and bawadrayiva ku-World Trade Center akwaba into eyisimanga kakhulu ukuthi kanti yini eyenzakalayo ukuthi abantu bangazi benza into efana laleyo.
Singathi kuwe kutshoni sibili khonokho owakubonayo njalo kwathi kusanda ukwenzakala ubona ngani i-impact yangkhona yabanganani emhlabeni onke jikelele.
Impact yaba nkulu kakhulu. I think kwethusa abantu abaningi ukuthi ama-terrorists akwanisa ukuthi angene phakathi esidikidikini se-America ayenze lokhu abakwenzayo okwagcina kubulele abantu abadlula izinkulungwane ezintathu. So into ethusa kakhulu abantu basebeqala lokwesaba ukugada indizamchina ngoba bengazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi bathole bese beku-situation efana laleyo ukuthi indiza yakhona isiyayijekiwe and abantu bakhona inhloso yabo vele bahlose ukuthi bayiwise le ndiza. So into ethusa kakhulu njalo futhi into ethusa uhulumende kakhulu ukuthi abantu labo bangena njani ku-system ukuthi baze bafike batraine baze batraine lokuthi baphathise izindizamchina. So into intelligence iyaqala ukubona ukuthi into eserious kakhulu ukuthi kumele basebenzisane bashare intelligence ukwenzela ukuthi bavimbele into efana laleyo ukuthi yenzeke futhi ever again.
Kusukela ngaleso sikhathi kuze kubuye kufike lamhlanje ubona ngani lokho kusethusa yini ukuthi imali ecatshanga kwenza futhi khona.
Well, ngoba sekudlula iminyaka eminingi, sikhuluma ngeminyaka engamashumi amabili la. So abanye abantu abaningi, especially i-youth engazange kubone lokhu kusenzeka. Ngikhuluma ngabantu abazobe bethena ama-20 this year, abakwazi bakubonela nje ku-news la kuma-documentary ukuthi into enjalo yayenzakala. So abantu abaningi ababekhona ngaleso sikhathi namanje I'm sure mabe begada indizamchina bayanakelela kakhulu ngoba sabona into eziningi zitshintshe even lasema-airport. I-security yaba-tight lokuthi nje uphomba ukungena nje kuyasetshwa okutara khululwe lezi cathulo izinto ezazingenzakali before. But sibona ukuthi for the past 20 years akuzange kube le incident efana laleyo la. Abanye bathi yikuthi besilokhe sise-Afghanistan ngoba lamatororo into yabo bayiqoqa besese-Afghanistan bengaphansi kuka-Osama bin Laden.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseVirginia. Wezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare lapho kuzakhulunywa ngodaba lomqeqeshi weqembu lesizwe uthi wakho Logarusik obikwa engaqhubi kuhle umsebenzi wakhe. UBrighton Malandule obona ngenhlelo zamaqembu wonke elizweni ekunhlanganiso le uthi baza kwethulela uZulu impumela yomhlangano lo. Abazi ngokwenzakalayo bathi izifa izaxotsha uLogarusik umsebenzi esikhundleni sakhe ifake uBenjani Mwariwari owake waba ngukaputeni weqembu leZimbabwe Warriors. Asenelisanga ukuxoxa lo Logarusik kanye loMwariwari asizweni ingxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube loMazwi Moyo olandela umdlalo wenguqu.
Umqeqeshi weqembu uma engaperformi izifa kunomsebenzi omkhulu okumele wenze. And mina ngiyathanda ukuthi abadlali bethu sinabo bayakwazi ukudlala ibhola inoma then bebekhona abangaphumelelanga ukufika kodwa labo abakhona ama-senior bekumele badlalise ngendlela e-right bekwazi ukunqoba imidlalo eminye neminye kodwa impumela yakhe iyabonisa ukuthi hayi laphaya asina coachi wakuduka asina coach at all.
So kumele kwenziweni wala ngumbono wakho?
Hayi izifa iyakwazi umsebenzi wayo wakuduka akumele imkhombe indlela phela thina sifuna ukuwina wakuduka.
Yeah.
Ukuthi sidlala ama-draw, sidlala ama-lose, ake ngisebenzele le nto le. Manje kumele qualifyele i-World Cup. I-World Cup angiqualifyele ngedobo, angeke uqualifyele nge-lose. So kwamele kusetshenzwe kwakudume ukwenzela ukuthi nathi sizwe sake ilizwe lakithi lithuthuko sela sizibone nathi sesidlala nama-big team ku-World Cup sibone ukuthi hayi no ikhona i-improvement kwezebhola lenyawo la.
Ubona ngazani ke bangafaka uBenjani Mwariwari khonapho kungasebenzi?
UBenjani as a local coach i-past ngaba nayo kodwa-ke nakhona kuzome bebona ukuthi uyafitha yena ukuthi ehlale kuleso situlo leso sokuba yi-coach ekhoche amadoda akithi adlale kahle kodwa-ke as a local coach he knows and you understand that i-local football ukuthi kwamele idlale kanjani. Manje le nto yakithi ukuthi somane sifuna ucoach wase-Argentina uzobuya nebhola lase-Argentina akunabomese kodwa-ke hhayi lezo izifa yiye ezobuya nomphumela ongcono lapho bebona ukuthi benza kanjani.
UMazwi Moyo ngumlandeli womdlalo wenguqu obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esejohannesburg kwele-South Africa. Uhlelo Woza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka lihlanganise imculo etshiyeneyo ye-house hip hop le-afrobeats unkosana Prince Lunga odume ngegama lokuthi DJ esikhosini Prince. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibandayo Studio 7.
Esikhosini Prince udume kakhulu endaweni zokuzilibazisa kontoni ziyathunqa lapho ajayele ukutshaya ingoma ehlakazayo bajabule okwamagama. Ikela sitshele kancane ngembali yakhe.
Elokuzalwa ngunkosana Prince Lunga. Ngiphume efamilini encane, 2 osisi abadala kulami. Ngifunde iprimary school yami eHelemo Primary School, that was grade 1 to grade 7, uform 1 to form 4 eMpophoma High School.
UPrince uthi wize wethanda kulalela imiculo etsheneyo njalo lokho kwamenza laye waba lesifiso sokuba ngumculi.
Form 1 ngahlangana labangani bami saba ngu 5. Sasesifoma ke igroup yethu kwakuthiwa yi-Ron Vic Crew. Senza into zokuhlabela lezi abesithanda music vele singena kuma-talent shows. Yeah, and then sasesijoyina ke iMpophoma Drama Group. Udrama lapho nje sifunde khona into eziningi up to formation of IASA.
Kalaso sokushaya nokuhlanza emculo etsheneyo wazibona seqhatshwa ngama night clubs abenza imidlalo amadili imtshato lemkhosini etsheneyo engu-DJ ebakholisisa ngobuciko bakhe kwezomculo owakholela ukuthi apheke elakhe idlalade.
Lunga sengiyenza i-album yami ngo-2001 obokuthiwa Petia. Between 2001 and 2002 lapho engene khona e-club DJing professionally. 2010 ngaqalisa ke ukuyenza music production kuJoma Seko. So currently ngisebenza Lostina lo local man sizibiza Konga Brothers.
Sephekele abaculi abaningi engu-producer wabo abanjengomzo 7. Seagal, Ino Endless, P to the O, Uncle P, labanye basecathulayo, njalo uthi injongo yakhe ukuthuthukisa umculo wobulawayo.
Ngizathanda ukubonga kakhulu kubalandeli bami abafuna ukunilandela Facebook page, Instagram, le Twitter DJ Prince underscore Esikhosini. That's my Facebook page, Instagram, le Twitter. And then email address djprinceesikhosini@gmail.com. Phone number 0773-952-974. Ngibongile kakhulu ukuba lami namhlanje.
Unkosana Prince odume ngokuthi DJ esikhosini Prince nguye besikhweselayo kuhlelo Woza Woza Friday libe nempelasonto elithukela igama langu Ezra Chisa Sibanda lisale.
Let's go.
singa kehlukani kesikhangile ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso yamalungelo abathengisa izidaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation VZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula kusasa umbiko wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.